VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu umhlaka 1 enhlangula 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi ngitsho lazo isiKristu. Lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo kuthiwa ngabathakathi.
Ikansili yeRubulawayo ithi isivumela izelamani ukuthi zingcwatshwe egodini linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho laRubulawayo lele lise iminyaka ngako, ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko.
Namhla idolobho laRubulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isiqucu sokuba lidolobho ngowayebusa ilizwe lisathiwa yiSouthern Rhodesia umnumzana Leander Starr Johnson. Abasakhulayo bomdlalo wethenisi abaphuma emazweni alishumi lanhlanu baphakathi womncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament owenzelwa kuRubulawayo. Zonke izindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikansile yaRubulawayo ithi isivumela izelamani ukubana zingcwatshwe egodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle uDokotela Edwin Sibanda empikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda kulotshwa olwama-council minutes. UDokotela Sibanda uthi abantu babevunyelwa ukungcwaba wesibili ngemva kweminyaka elishumi engcwabeni linye, kodwa khathesi sebengabekwa isikhathi sinye. Kubikwa kulabantu abathetheneyo abevele sebekwenza lokhu. Kuminyaka edluleyo ikansile yakhe ike yakhuthaza ukutshiswa kwezidumbu i-cremation, kodwa kubikwa kube bebalutshwane abakukhethayo lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko lwezokholo lwesiKristu umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Angiboni abantu abaningi bekwamukela lokho ngalo ukholo lwesiKristu kanye lesiko lakithi. Esintwini kuthiwa abaleleyo ngabaphanjaniswa, kumele bayekelwe bazilalele ngokuthula. Pho nxa sebebabili omunye afe lonyaka omunye ayekufa iminyaka elitshumi elandelayo, angithi sekuyikuphanda amangcwaba. Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi ngitsho lazo isiKristu. Lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo kuthiwa ngabathakathi. Angiboni ke ukuthi abantu abaningi baza kwamukela lokho. Siyazi ukuthi abaningi abasemadolobheni balamakibo lapho abavela khona, ngoba indaba yokugcwala kwamangcwaba kusemadolobheni. Emakhaya kasiyisweli indawo yokubeka asebehambile. Ngibone ngathi yebo abanye bangakuthathela kwezinye izizwe lapho umhlaba wokungcwaba kumbe umhlaba ngokwawo uncipha, abantu besiba baningi lezinto ezenzakala kulowo mhlaba zisiba ziningi. Kungaba indlela leyo ebona yilabo esingathi kuthiwa ama-technocrats. Kodwa hhayi, ngesiKristu langesintu ambona abantu abaningi bekwamukela lokhu. Abaleleyo ngabazilalele ngokuthula.
Esikhathini esedluleyo ikhansile yake yakhuluma ngokuthi abantu bevume ukutshiswa okuthiwa yi-cremation. Kuleminye imizamo engenziwa ukuthi kulondolozwe indawo
zokungcwaba abantu zingagcwali masinyane.
Leyo ke ekuthiswa kwezidumbu ilayo iphosifane ncamatshalale yokwelekanisa abantu egodini lilinye. Esintwini, akulesintwini kunzima ukuthi kuthiwe umuntu uthisiwe ephila mbela nxa esefile. Yebo, bakhona ke lami engibaziyo abanye abathe bona bangadlula emhlabeni bafisa ukuthi bathiswe. Bakhona abanye engibaziyo lami esasazana kakhulu abathi sebefile bathiswa. Kodwa livela kancini lelo. Akuvamanga balutshwana abantu abazi abantu abansundu kuleli elakithi abathi sebefile bathiswa. Hayi, lakho abantu baza kwamukela ye ngenxa yokuswelakala kwendawo zokungcwaba mhlawumbe. Kodwa lakho njengalokho kokuqala kwabaningi kuvele kuyalumela. Singazi phambili le njengoba izinto lamasiko labantu beguquka engxenye kuzakwamukeleka. Kodwa kwakhathisa hayi, abaningi basafuna ukubamba badle ngoludala lona lolo olokuthi umuntu angabhubha kumele agejelwe igodi indlu yakhe lapho azalala khona kube kuze kwenzakale lokhu kuza kwenzakala.
Lowo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Ubexoxa icingweni lapho loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabhizimusi amaningi awemaphandleni awecholojo abhilizwayo ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kususela ngomnyaka 2020 kulandela ukufakwa kweziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane nguhulumende weZimbabwe phansi kohlelo ole-lockdown. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ukuqhamuka kombhutane lo ubisele muva intuthuko lesigaba wenza osemabhizinisi abaningi bavala, kukanti abanye babevuka besiya phambili. Unkosana Pretty Dube olevinkili lomkhulu okudlela ngomunye wabaphanjaniswa yi-coronavirus. Omnumzana Otalivunda ulungisa izimota lenqola kunye lokwakha. Yena ke uthi ubhubhane lolu lwabatshabewile.
Hayi, kuluke i-corona isitshayile. Buya sinaba sijamani begoli manje yandigoli yabo ngelensuku kule lockdown yokunoku. Kusitshayile ibhizinesi yaphansi kakhulu. Siwile sinyaka lo since last year kusalwenyaka.
Liwile.
Siwile kakhulu. Sesizihlanga, ingoye senza nga-10-10. Manje ngathi sesenza 6 kusuka ngo-4. Uma ukuwa kwebhizinisi abafuna abafuna ukuxhasa ngezimali, funa izimali ezinengi la ngakhulakho into izotshala.
Izakamizi zalumango zithi amavinkili abamaningi kwamagama etsholojo kunje amanye asakhiwa, amanye akhiwa kudala kodwa zikala ngobunzima imali ayikho. Lokhu waqala lolu bhubhane abantu balahlekelwa imisebenzi. Umnumzana Mthuthu Sibanda, umgcinihlalo we-Tsholotsho Open Market Association, uthi iningi labantu lincediswa yihlobo labangane elihlala lokusebenza emazweni abakudiaspora abadabuka kulo mhlubulo.
Ya abantu lapha baphila but into ebaphilisayo kakhulu lapha e-Tsholotsho nxa ngikhangele kakhulu kakhulu bancedwa ngabantu abantwaba babaphandle abasebenzela kubo South Africa, kubo Botswana, even labanye abaphitshe kudiaspora kubo UK ngaphi ngaphi emazweni atshiyeneyo. Kodwa nje khona lapha hayi bunzima bukhona sibili.
Abanye ukubuya kwegciwane le-COVID-19 kwabavuselela amathamsanqa amabhizinisi abo akhula. Unkosazana Yvonne Sithole ngomunye wabathuthukiswa yi-lockdown.
Sake namo-customers during lockdown. During lockdown ama-free markets ayivalile. So kwakungasela ndawo abantu ababethenga khona impahla, kwabantu abaqala ukuba sazi khona kakhulu. Ngiyazi kwabanye abantu but kimi yabanhle kakhulu. Ngoba saqala vele sirenta bathini sasaza kwansi ukuyakha eyetise ngikarisa of course ngangizitshethi lami ngizadinga umsebenzi ngiqhatshwa but nhlise ngiphakathi kwase ngasengitshintsha ngabona ukuthi hayi angisafuni ukusebenzela ukuyaqhatshwa.
Uya phambili uMasithole ekhuthaza osomabhizinisi ukuthi kababekezele.
Ama-challenges ukuthi i-business ma uyiqala ayihli ikhule, kumele ubekezele step by step. abanye abantu they fail ukuthi ba understand i-business ayihli iphakame kawana. Kumele uyibekezeleli uzinike isikhathi sokubekezela ungajahi for ukuthi ma ulima emasimini akuhle kukhule same time take time usivuka lapha nalapha aphansi uzithole more customers.
Lanxa isimo somnotho sisibi ukhansila walumango umnumzana Phumuza Zedube uthi uyamukela ukuvula kwamabhizinisi amaningi esigabeni sakhe.
I-competition yezitolo i-right ibe khona kuzothi ama-pressure yes. Because nxa umuntu izitolo zingabalutshwana abantu bama-multiplies ababa ama-pressure adurat. So kathesi ku-right izitolo ngaziziningi. So ozastay intercompany esitolo uzangena kokunye. Abanye benza ama-restaurant, bayenza ama-shops ayihlukeneyo. Then we're moving to ama-light industries.
Laloba iningi lamabhizinisi lidoza nzima. Isiqindi secholotho siqhubela phambili sivula amabhizinisi kakhulu evula izizwelane zalumango ezihlala kwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 ngingapha echolotho igama lami Ezra Jesus Banda.
Namhla idolobho lakobulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isicoco sokuba lidolobho ngowayibusa lelo lizwe lisathiwa yi-Southern Rhodesia umnumzana Leander Starr Johnson. Kodwa bakhona abasola leli langa ngoba lafakwa ngemva kokususwa kombuso wenkosi uLobengula. Ulobengula wakha isigodlo sakhe esasithiwa Gibixegu. Kodwa ngomnyaka 1871 wasipha ibizo lokuthi Bulawayo. Kungenani leli langa seliqakathekile kakhulu kumbali yale dolobho ngoba liveza ubuntu lamasiko alo. Eminyakeni edluleyo kwakusiba lemicimbi-cimbi etshiyeneyo yokunanza leli langa kodwa lonyaka bekuthule. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho lakobulawayo lelelise iminyaka ngako ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko njalo lidolobho elaziwa ngokuthi abantu bakhona balobuntu. Mdabuko idolobho leli lidolobho kumele ukuthi ngabe yilo insika yentuthuko yelizwe, ngabe yilo insika nxa sikhuluma ngezomnotho, nxa sikhuluma ngezokuhambisa kakhulu i-railway. Siyinhlanganiso ke siyakujabulela khona ukuthi idolobho selithe lenelisa iminyaka engako. Lidolobho nje lazakala ngokuthi lifisa ukuthi kube lenqubekela phambili kuzizalwane zakobulawayo. Kodwa siyazi ukuthi umnotho welizwe ke ungabe usenza ukuthi izifiso lezo zingafezeki. Kodwa ngamafitshane ke lidolobho labantu abafisa ukubona inqubekela phambili njalo ngabantu abafisa ukuthi kube lokuhlalisana lokuthula.
Uyakubona yini kusenzakala kuminyaka emilutshwane elandelayo ukuthi idolobho lakobulawayo libuyele njalo ukuthiwa kukontuthu ziyathunqa?
Idolobho lakobulawayo laziwa kakhulu ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi kwakuvele kuyinsika yamandasti, kwakuyinsika yezomnotho elizweni leZimbabwe. Njalo khonokho izifiso zethu yikuthi kubuyele kusolosi isigaba lapho iBulawayo yayivele ikhona. Njalo akusiyonto enzima ukuthi kwenzakale khonokho. Akhona ama-industries, zikhona izindawo zokusebenzela esingathi ngama-shells, zikhona izindawo zokuthi abantu bavuselele idolobho lakobulawayo kube kontuthu ziyathunqa. Kodwa konke khonokho ke kuzaba impumelela nxa sokuthe umnotho welizwe wavuka wama ngezinyawo ngoba okwakhathesi uyaxega uyantengantenga, kuba nzima ukuthi lalabo abafisa ukuthi basungule mbe bavuselele umnotho wakobulawayo owawusaziwa lakudala ngokuthi kwakuyinsika yamandasi kube njalo. So umnotho welizwe yiwo ke osabambileyo, kodwa kungenzakala ukuthi kuvuke umnotho welizwe usuthe wama waqonda intuthuko enjalo ingaba khona ngoba idolobho lakobulawayo livele lile infrastructure eready kumbe elungele khonokho ukuthi kwenzakale. Okwakhathesi ke okungabe mhlawumbe kusilela izifiso zabantu abangakwenza khonokho, kodwa ke bangaba khona abathi bafisa ukuthi ilizwe leZimbabwe idolobho lakobulawayo lithuthuke, babe khona abazinikele ukuthi bavuselele indasti yakobulawayo. Sina kubona kusenzakala konke khonokho kobulawayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla sehlanganiso yezakamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ekhuluma lapho ecingwanile Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Joseph Biden wele Melika uthi uzanika ele Ukraine izikhali zohlobo lwama rockets alakho ukuthundubeza okusetshenziswa izikhali ngile Russia. UBiden uthi okwenziwa nguhulumende wakhe akutsho ukubana yena ngokwakhe uselisana lele Russia. UKips Dube usethulela lolu daba.
Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBiden wethule lokhu kuphephandaba le New York Times. Lapho kubeke sobala ukuba benza lokhu ngenxa yokuthi eleRussia libhomba izibhedlela, indawo eziqakathekileyo ezigoqela ezamasiko lezinye, labantu makhaza asebesabelele umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe izikhali ezizanikwa eleUkraine akumelanga zisetshenziswe ukubhomba elizweni leRussia. Kubikwa ukuba izikhali lezi zigoqela ukubizwa ngokuthi ngama-medium range missiles aphoswa ayeshaya izitha ezikhatshana okuyisilinganiso samakhilomitha afika phose ikhulu 70 kilometers. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Melika lizazisola ngokunika ele Ukraine izikhali lezi. Wocubungula ezomvikela ezimele umnumzana Mbuso Mhlanga uthi
iUkraine is not at war with the Russia but is America at war with the Russia. UZelensky is being used as a tool. And he is not realizing ukuthi ubulalisa abantu base-Ukraine. Izikhali lezo azicela e-America or azicela ku-European Union or azicela from whichever organization. What is he fighting? Fine. Engasho ukuthi ufighter for invasion ends where i-Russia laphayana. But let's not forget ukuthi i-Russia to attack. It is because it has been provoked. NATO, Western allies zonke, ne EU ukuthi bafuna ukuthi bayigombolozele, bayiwikene, bagcine bemake sure ukuthi is useless.
Kusenzakala konke lokhu, bayakhala abantu kuzwekazi le-Africa asebethume umongameli wakwele Senegal, uMnumzana Macky Sall, okhokhela umanyano wenhlanganiso ye-African Union, ukuba ayekhulumisana ngenkokheli yakwele Ukraine lele-Russia, kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafuta ezimota, usilelela kwengqoloyi lokunye. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uSall uzakhulumisana loPutin loVolodymyr Zelensky ngempile elakho ukubhedla imvukela emazweni atshiyeneyo. UMnumzana Rejoice Ngonya uyathandabuza ukuba umongameli wakwele Senegal uzakuqhula ingqondo kaPutin ngempile. UNgwenya uthi impile isithwali senzima amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
Amazwe amaningi e-Afrika akasekeli le impi. Ngakho kungaba yisibusiso uma nxa impi le ingaphela. Kodwa njengokubona kwami ubuxholo bukaPutin lokudelela akwenza uMnumzana Zelensky owe-Ukraine owakhathesi singathi uMacky Sall uthwele nje igabha elivuzayo.
Yehlukene okumangalisayo imibono kamongameli Joseph Biden lenkokheli yezwekazi le-Afrika ngokwenzakala kwele-Ukraine. Ele Russia lihlasela ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kule Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoKips Dube.
Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela umkhankaso wokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukubana avumele izizalwane zakhe esezihlala emazweni ukubana zivote kukhetho zikhona ngale lapho ezihlala khona. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe liviki sixoxa lomnumzana Difa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lesikhalanga abahlala kwele Bhilithane. Umkhosi lo uqhutshwa minyaka yonke njenginjongo yokukhumbuzana ngamasiko esikhalanga. Owalonyaka uzaqhutshelwa edolobheni leNottingham. UDube udabuka esigabeni seJuchume ePlumtree njalo useleminyaka ihlala eBilithane. Nangu icasisa kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo oweStudio 7 ngalomkhosi.
Akubizozwayo kulumnyaka babuNkomo laphana eNottingham endaweni lokuthi akuse Greenway Community Center edrobheni laseNottingham kunumber 3 Trent Lane, ipostcode yakhona ithi NG24DF. Mhlaka 2 July 2022 kusukela laphana emini ngo 12 emini kuze kuyetsha u 10 ntambama sebe sihlangene seqwaqa singuZulu singabantu bebuqalanga ukuthi sizohlangana njalo sizothi sizogubha usuku lwenjabulo, sizogubha usuku lokwazana njalo lokuvuselela ubuhlobo lokuvuselela ubungani nesiqalanga chikati bukamu igaswa kohaziswane madlo nxa ungabe ukuthi lizihlobo lingayethekelelani njengoba sazi ukuthi lelizwe abantu behlala bebhizi kodwa ukuhlala abantu bengavakatshelani bengazani kwenza abantu bengathi sebeqhelelene kakhulu. Yingakho sabuya lelanga leli lebukalanga gathering ukuthi asivuseleleni ubuhlobo ngaleli langa lamhla ka 2 July 2022 sikwenza yonke iminyaka. Yingakho sithi siyabamema abantu bakithi ukuthi ababuye bazohlanganela lathi kulolu suku. Njalo ayisiko kuphela ukuthi sithi simema abantu bebukalanga kuphela, nanoma ngubani ofisa nje ukuthi azobona ukuthi iculture yebukalanga kwenziwa njani, ofisa ukubona ukuthi abantu benzani nxa kulilanga abantu bebukalanga bejabula bendawonye bakhululekile kakhulu nanoma umuphi umhlobo asikhethi mhlobo ukuthi ababuye bezohlangana lathi ngalolu suku oludle kakhulu.
Yiphi imicimbicimbi eyabikhona kahle kahle tu?
Imicimbicimbi minengi kakhulu ezabikhona, kodwa ke njengenjwayelo siyabe silawo laphana abanye bethu ikakhulukazi abadala bakhona lapha abazabe besenzisa ama-quiz besibuza izinto ezazitholakala noma izinto ezenziwayo kubukalanga. Sibe sisiba labazosijabulisa laphana silobaba uDJ Pius Nduna ongu-DJ wethu esivame ukuthi sibe laye eminyakeni lamnyakeni. Sibe sibe lo laphana lo Tanka Pasi uTanka Pasi wayehlala eGermany kodwa kathesi sibongele ukuthi sesilaye khona lapho, sehlala laye khona lapho e-England ongakuthi ngomunye onandisayo kahle kakhulu. Sibe sibe lo uZambezi uZambezi bakhona njalo bajahakithi laphana abaholwa ngulucky moyo abazawe laphana khona besidlalela kamnandi amadoda avela ePlumtree ndawo ukuthi akusegwambe. Sibe sesibuya laphana lomunye umfowethu uDave umfoka masuku yena uhlabela igospel ngoba siyazi ukuthi ivariety iyadingakala ukuthi kube labanye abanye bathanda ukumculo kungabi ukuthi kuse side neyodwa kuphela abantu abazayo sebelalele into eyodwa, kodwa ke le gospel ikhona lonyaka sesilethe kube mnandi kakhulu. Sesithi ekugcineni laphana siyabe silayo umfoka Allen u-Allen Ndoda uyabe khona laphana e-England ezonandisa laye njengoba sisazi ukuthi u-Allen Ndoda ngomunye wabaculi bakithi Plumtree abaculi ingoba ezimnandi kakhulu ijaha eliphuma lapha endaweni yakomakhulela endaweni yokuthi akusempiga amahwe endaweni eseplumtree kuyabe kumnandi kakhulu. Yingakho sithi buyani lizojabula lathi ngaleli langa. Ngithemba ukuthi nxa lisuka ngalelo langa nxa kutshaya u-10 o'clock ntambama kusho ukuthi babe besuthisekile abantu besuthi ngabakudlileyo njalo besuthi ngemsebenzi abayibonileyo isenzakala kulo mcimbi okuzabe yinto ezakwenza ukuthi labantwana labo babe lothando baziqhenye ngokuba ngabakalanga.
Kudaba lo mkhuhlane we-COVID lapha njengoba lizahlangana mathupha, lizathatha yini amanyathelo okuzivikela aneleyo?
Siyazi ukuthi ubhubhane lolu lukakapheli phelile, usasekhona phakathi kwabantu. Esiyabe sikufisa ukuthi abantu nxa bebuya sigqugquzela kakhulu ukuthi abantu ababuye baphathe izinto ezifana lama-sanitizer. Kodwa ke lathi njengama-organizers sizabe silawo ama-sanitizer esizabe siwabekile laphana, njalo sizabe silawo indawo yokuthi abantu bafike bageze nje izandla before bengakangeni phakathi, baqale bageze izandla, basanitize izandla zabo. Silandele nje yonke imithetho esiyibona ukuthi iyavikela abantu, ukuthi abantu kungathi ngenxa lomsebenzi sithola ukuthi sesigcine sesidale ukuthi sithiye abanye bethu sebesezingeleni elingekho lihle ngendaba yokugula sebethathwe imikhuhlane eyabe siye yatholakala kulomcimbi wethu. Sizakwenza wonke amanyathelo ukuthi sizame njalo lokuthi abantu nxa behleli bahlale kodwa bengathi gwaqa kakhulu ndawonye, kube ngathi kulokhu kuqhelelana kancane.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esesihlala eBilithane njalo ungomunye wabaqoqa umbuthano womcimbi wabantu besikhalangeni owenziwa minyaka yonke bekwele Britani.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Lalele emsakazweni owe Studio 7 esisakaza sise Washington DC. Kwezemidlalo kulabadlali bomdlalo wetennis abasakhulayo abaphuma emazweni alishumi lanhlanu abancintisa umncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBulawayo Provincial Tennis Board bathi umncintiswano we-J5 Candid ITF South Central Under 18 Tournament upha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bathole imiklomelo ezabenza bayazakale emhlabeni jikelele. Umgcini sihlalo wale inhlanganiso uRex Chikunichawa uchazisa kabanzi ngalo mncintiswano.
Yeah, well, the tournament lay, it's an international tournament. Yenza ukuthi abantwana nxa bedlala laphana baphansi ukuthi bethole ama-ranking points. Ukuthi indawo nxa siyangawina ama matches kuna bayakwanisa ukuthi labebe khona ku-world ranking yama-juniors.
Lanyaka nidolobho lakoBulawayo liliqoqela imidlalo njalo uChikunichawa uthi lokhu kuyisibonelo sokuba ikusasa lomdlalo lihle edolobheni leli.
Amathuba lawa mahle kithi ngoba ngathi kuyasifaka lathi endaweni la umuntu osila i-chance yakoBulawayo naye lokhu isaphila and izabe lokhu ikhula as we get ama-tournament amaningi ebuya lapho. Lawa ama-players ukuthi nakwanisa ukuthi lawathola lawa ama-points ngabe ngakwanisa ukuthi be-travel amanye amazwe. Baningi bakhona bayenzeka kahle ngoba obviously i-exposure le bebengayithola. So nxa ukuthi laba bayakwanisa ukuthi befike lapha bekwanisa la ukuthi becompete bebe competitive. Ithingsthathi hhayi bayazama kakhulu.
Lo mncintiswano ungenwe ngabadlali abaphuma emazweni akuzwekazi lase-Afrika kanye naphesheya kolwandle. Kusenjalo abadlali baseZimbabwe abangamankazana uThadiwa Nashe Mauchi kanye noTanya Razwamidzi basebenzisa le midlalo ukuyaphatheka kumncintiswano we-Billie Jean King Cup ukucelele Europe Africa Group 3 ozaqutshelwa elizweni leMontenegro kusukela mhlaziyisikhombisa kusiya mhlazilitshumi lanye kwinyanga kaNhlangula. UMauchi yena ule minyaka yokuzalwa elitshumi lane uthi udlala komncintiswano we-Billie Jean King kuyingxenye yokukhula kwakhe kumdlalo we-tennis.
Angaze ngathanda ukuzihlukumeza kangako ukufaka umgwazo ngithi ngifuna ukwenza okuthile ekudlaleni kwami loba nje lami ngilazi izifiso. Injongo yami lonyanga yokuba ngidlale ngikhuphuke kuluhlu lwabadlali abasakhulayo emhlabeni jikelele.
Abanye abayingxenye iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-tennis ndawonye loMauchi loMidzi ngababalisa uMichel Ncube, uSasha Natalie Chimeza kanye noTsitsi Klemahere. Ukapteni waleli qembu nguFatai Mawisire. Umncintiswano we-Billie Jean King ufana lowe-Davis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela iZimbabwe lincintisa le-Euro Africa Zone Group 3. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lalamhlanje, kodwa ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansile yakoBulawayo ithi isivumela ize lamane ukubana zingcwatshe igodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle kukansilile uDokotela Edwin Sibanda empikweni omunye ethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda ukulotshwa olwama-council minutes. Namhla idolobho lakoBulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili laphiwa isicoco sokuba lidolobho njalo selifikise amakhulu Alcola 127.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.